Adisenda baku VOA Ndebele.
Studio 7, ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZikra ngesikhathi sempi yenkululeka, yena otshone izolo.
Dabengwa olukhawuthi ajeziswa kakhulu, ijezisilwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo esezipla ngemva kwalokho okutsho ngurhulumente wezano. Khona mntu urhulumente wezano nxa sengoluma wawazayo kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi baba bazomuntu ingayifile.
Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru.
Kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani, njalo singenza kanjani ukuthi iindaba zomkhonomi, iindaba zokuhlupheka kwabantu, neendaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu le-Facebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Iningi lilokhu lisethula amazwi enduduzo kumuli yomufi umnumzana Dumiso Dabengwa, owayengumkhokheli webandla lezaphu njalo ekhokhela ibutho leZikra ngesikhathi sempi yenkululeko, yena otshone izolo. Induduzo le ivela kumabandla ezombusazwe ehlukeneyo elizweni laphandle kwalo. Umongameli Emmerson Mnangagwa, inhlanganiso ezizimeleyo kanye labantu makhaza abathi umnumzana Dabengwa wabancedisa empilweni ngendlela ezijiyeneyo. Asizweni omunye umlaleli weStudio 7 ozithi ngumpangazitha ohlala eBotswana, othi wayekubutho leZipra usithumele umbono wakhe ekhuluma ngalolu daba.
Silokudana okukhulu eqawe lethu ubaba uDabengwa njengomunye webutho lakhe. Ngithanda ukukhuluma ukulahlekelwa kwethu uDabengwa nabomnangagwa lapho sebeqalisa ukumbabaza. Kanye wazi kumbe isishona yini thina esiNdebele nyawo asilanto enjalo esintwini, ukuthi sonke isikhathi bonke abantu ababathwalisa nzima. Dabengwa lolu khawuthi ajeziswa kakhulu, ijezisilwa usikhokhelela thina njengesibutho sabo esezipla sikhokhelela sikhulula ilizwe ngemva kwalokho okutsho ngurhulumente wezano. Khona mntu urhulumente wezano nxa sengoye wawazayo kutsho ukuthi bona bazitshela vele ukuthi baba bazomuntu ingayifile. Bazamane ukubhala imbali yokuthi kula bantu ababelungile wayelunge njani phambi kwabo. Nxa wayelungile wahlalela entolongweni ulokhawuti wazowafela khona. Layo lo mhlawumbe izinyalo zakhona phana ekhona kuzinkwa khonale yize zaba ngakhona okokuthi aze afika nje. Kodwa sebevuka besibabazela phambi kwethu bebabazi ukuthi uDabengwa wayengumuntu obambanisa abantu, ebambanisa wapha abantu bengathi isitha sabo sifile. Thina ithi esilahlekeleyo kumthakazi, ithi esilahlekeleyo Dabengwa inkokheli yethu, ulwazi lonke esalutholayo, indlela esasifilwa ngayo. Nakathi sinokukhuthaza abafowethu ukuthi njengoba silahlekele sinje ufuna sicabanganini. Sicabanganini singavuseleli izaphu, ngoba mbona ngani abantu besitwenini bayasisebenzisa, abantu bezano bayasisebenzisa. Kasidingeni umthokazi, sidingeni umthokazi, singazincindezeli silokhu sisafuna izibabe. Ibehluke bona bamaqhawe amakhulu banabo Dabengwa, umsebenzi wokuthi babe babazwasebabazifisa ukuthi engayile emathunini akhona. Kungangcono ekufo wabo ulukhawuti egcelini kalukhawuti kunokuthi yena athwalele namhla kwembathiswa thina ubulembu emehlweni kuthiwa iyirusi. Iyirusi yomezane. Ngiyabonga mlaleli, ngimpangazipha eHeburon.
Lo mpangazitha owalwa kwimpi yenkululeko ekuviyo leZipra usithumele umbiko wakhe eseHeburon kwele Botswana. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa owokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru. amanye amalunga aleli bandla aphikisana lobukhokheli buka mnumzana Chamisa abezama ukumisa umhlangano lo kodwa umthethwandaba unqume izolo ukuthi ubungeke uhluze isicelo lesingesiphangiphangi ngokunjalo uthe umhlangano lo ungaqhubeka umnumzana Chamisa uzakhethwa ukubana aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba kungikho oncintisana laye kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa ngempela viki sixoxele sikhulumeli sikamnumzana Chamisa umnumzana Nkululeko Sibanda
sikhangelele ukuthi kuzaba lengxoxo enkulu kakhulu ebizwa ngupresident Chamisa ithiwa yinkundla yemicabango kuzaxoxwa ngezinto ezimqoke zokuthi ilizwe iqhubekela phambili ihamba njani njalo singenza kanjani ukuthi indaba zomkhonomi indaba zokuhlupheka kwabantu le ndaba zokungaphumeleli kwelizwe zingalungiswa ngaluphi uhlobo njalo macobobana angathathwa ukuthi lezi zinto zilungiswe ngokushesha ngakho ke ngibone ngani kuzaba lilanga iqakathekileyo kakhulu kumahlabezulu elizwe leZimbabwe ngoba iMDC izabe ilungiselela ukulungisa lokho sokuhluphe iZimbabwe okwesikhathi lesile efide kakhulu
ungachazisela abalaleli dokotela Sibanda ukuthi kanje izikhundla lapho kulabantu abazancintisana khona yiziphi
isikhundla ezizancintiswa isikhundla esa vice president Secretary General Chairperson bonekani lezo izo eziqakatheke kakhulu president befanele lakho kulo mncintiswano lapho kodwa ke akula muntu omunye ngaphandle kwa president Chamisa ozibekileyo ngakho leso sikhundla sivele sesingesi sesikhethe umuntu kudala
sibone izolo kulabanye abaye emthethwandaba bezama ukumisa lo mhlangano kodwa inkantolo yasuka yathi hayi akusoze kwenzeke lokho akukho yini okunye okungabuya buthu umuntu mhlawumbe kuliphazamisa
siyazi phela thina ukuthi inhlanganiso yezanu PF izohlala lokho iqhubekile ihlale lokho iziphathe kabusungu ngokuthi izama ukulwisana lo president uChamisa angiboni kuzasebenza ayikho into ezamisa ukuthi upresident uChamisa aqhubekele phambili esenza umsebenzi wakhe ekhokhela ibandla leMDC njalo elungiselela ukuthi alethe ingqubekela phambili yelizwe leZimbabwe senzela amahlabezulu elizwe lethu
lo umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekwele Bilitani yesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo iphephandaba le-The Chronicle lithi izitolo zikahulumende ezaziwa ngokuthi Silo Foods Industries eziqale ukusebenza ngenyanga edluleyo sezingamachumi ayisishiyagalolunyelane i-84. Lokhu kuvezwe isiphathamandla se-Grain Marketing Board umnumzana Rocky Mutena othi impahla zithengiswa ngentengo efaneleyo kulezi izitolo. Okunye okuthengiswayo kubalisa impuphu, irayisi, idobi, iflawa, umngqushu, indumba, ukudla kwenkukhu lokunye njalo intengo ibikwa iphansi nxa iqathaniswa lezinye izitolo. Umahluli omnumzana uSiam Jaya izolo uthe kusobala ukuthi abahlanu ababotshiweyo besetheswa icala lokuqeqetshwa eMaldives ukuthi betshengisele elizweni bengabe badala icala. Utsho lokhu ebanqabela ukuthi bephume entolongweni ngemali yesibambiso eyebheyo izolo ntambama. Abahlanu laba babalisa omnumzana Tatenda Mombeyarara owe-International Socialist Organization, George Makoni owe-Center for Community Development in Zimbabwe, Nyasha Frank Mpahlo owe-Green Governance Zimbabwe, Kamuchurai Mukura owe-Community Tolerance, Reconciliation and Development, kanye lonkosazana Farirai Kumbonzwanda owe-Rosaria Memorial Trust, betheswa icala lokuzama ukubangela ukudlwangudlwangu elizweni ngendlela yokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Mnangagwa. Yes, Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona ku WhatsApp.
Ngobe lo khulumayo isimo sasekhaya eZimbabwe sisihlanga wonke umuntu nje uyabona ukuthi hayi akukho lapho nje izamphefu esisakhona laba bantu abanayo inhliziyo yokuzwela abantu abahluphekayo. Cele le MTC nalo nginokulithandabuza ngoba usaphethe umnumzane uSwangirayi nakho kwaba nokungazwani sabona uNcube sebengabantu asebesehlukana lobaba uSwangirayi manje uChamisa esengumuntu oselambele isikhundla sengumuntu osewuxatshwana noma babhekele ihlalo nje ukuthi bahole bakhulise imuli zabo badle kahle thina sisale sisokola sibe sokhe sibavotela. Kungakho-ke ngiyamlimukisa uZulu ukuthi makaqaphele laba babusi baseZimbabwe. Ngiyabonga uNcube lo. Ubaba uNcube mangiza ubaba uNcube ophethe ngezemali angiboni mina ukuthi njengomuntu ofundile isifundiso esiqeqeshekile ukuthi angalanda ibhasi imile athi uyogibela ibhasi emile enganamasondo ayinanamasondo lebhasi uzoyiphusha inganamavili lapho angene khona ngibona ngathi uyazingcolisa ukufunda kokumenza ukuthi thina simbuke njengathi iphophuko ezingafundanga.
Malo beauty kobulawayo lela mafutha nalaba bathi bawakhwezile awakho nokuba khona. Izimota zitshona zilayinile then ungangena ezitoro akuna lutho oluthengekayo simba sokuthi udle kumbula ludlile labantwana siyadula i-10 kg uyithenga 14 RTGS imali le ukuthi uyithole abantu abasebenzi vele abathi kumbuzama ukuziphilisa kumbe sithi ngama-vendors lawa babhizi batshona begijimisana nabo kanti bathi abantu baphile njani vele kungcono phela asiyekele sizithengisele uma sithengisa kumbe ngizathola i-$5 ngithengi 2 kg yempuphu ngifike ngiphekele abantwana abadle njengoba yena ekhweza kangaka ezabo izimota ziyathela kuphela ayisukuthi bayalayina aluba bayalayina njengabanye abantu ngabakubona mna ngisuke khona namhlanje town akula lutho olutshintshileyo vele izinto ziyawesi inyama yona ngikwayasayili sesidla imbhida mbhida vele uzayidla imbhida nale engelasithwana ngoba kusela ukuthi uyathenga impuphu abantu sebesidla kanye ungene kumagesi lapha kuzesa abagesi acishwa njalo nje vele izithebo ziyabola abazama ukuziphisa ngokufuya inkukhu iinkukhu zakhona ziyafa nazo vele akusela nto enhle lapha vele.
Mina vele bakithi angazi ukuthi ngizothini yazi impilo esiyiphilayo ayijabulisi neze ibuhlungu kakhulu nxa kuyukuthi kuliqiniso lokhu esikubonayo kumalokhu nje kuma-social media or kubonakala abantu begade phezu kwebhasi ikuyini khonkyana yini ayenzayo yazi mina nginguye nje ngayavele sengihle ngiyayekela ngoba hhayi impilo zabantu vele zisengcuphekweni kakhulu kusho ukuthi le nto nje iyalwelwa ngomkhulu bethu iyalwelwa ngokhokho bethu kusho ukuthi nje iphelele nje emoyeni.
Phila umatshelela oseharare siyaphila kakhulu hayi siyathaba lisenzela umsebenzi omuhle kakhulu siyabonga shua
ngusingene enkayinoth emaluba village kwasivaa lapha ngicela ukuthi ke ngilethe omunye umbono engibona ingani uba ignored ngezikhathi eziningi. Mina ngi-independent ngifuna ukulinika i-example mina la eka-MP weNkayinoth umama uNyoni kuningi asekwenzile okuhle kakhulu ungakhangela umgwaqo okhona eGwelitsheni usiyahamba ezidulini ukhangelela upani gravel okhona eGwamayaya usiyahlangana lawo lokhona ezidulini usiyenkayi grave okhona emakhoweni usehla usiyafika eNgwalazi usiyahlangana lolupane grave ukhangele esando lapha kwakuhlupha amanzi kakhulu khathesi banatha kujojo tank banatha amanzi etap ukhangele umgwaqo ongena endleni usikhobokhobo grave ongena kuchipsivalo bayabahlangene grave ukhangele egolishana lapha kulesikolo esitrena abantwana ama life skills esesikucela ukuthi aqhubekele phambili ekhangele izindawo ezinjengabo Maluba Village, Gamlan Mazambane, le mlungisi omama bayagibeka amanzi sonke sadibeka amanzi siyamdinga nje so these days ukuthi njengobana e-achievile kwezindawo aze-achieva lakithi asichazeleni izenzo zomuntu. Ngiyabonga.
Siyabonga indaba esizizwayo noma zisiphole inhliziyo. Mina ngithi ekhaya soze kwatshintsha ngihlomo esihlalweni ulokhu kunofaro ukuze abantwana basegibhithe abantwana baka-israyeli bephume egibhithe baphuma ngoba sebehlengwe nguNkulunkulu kodwa abaphumanga ngenxa yokuthi uFaro wayesesekhona. UFaro waqala wasokolisa wakhishwa ukuze nabantwana bakhishwe waqedwa amandla. Thina ngeke kulunge ekhaya as long uFaro naye esesekhona uNkulunkulu engakangeneli wasusa abantwana bakhe.
Lo kuluma ngosidambe bakithi usitabetaba laphana eLupane njengoba iLupane kuthiwa izoba lidolobho abantu baphiwe izitendi kuyo le ndawo khona lapho duze nendawo ama-shopping areas ilokishi liqalela khona lapha bona bathi basuka bajabulisa abantu bakhohlwe ukuthi kune-business planning ebalulekileyo. If ilokishi lingaba kubomama 4 to 5 even 10 kilometers away from a town angithi kuza create imisebenzi. Create imisebenzi yabo transport yabantu bazothenga imchovo abantu abanelisa bazathenga izimota zabo imchovo ezabe zitransport abantu zibasuse elokishini zibafaka edrobheni bese kuba labantu bamagaraji lawo bazavula amagaraji ngoba elukwane kunje kule garaji eliyi-1 line-pump eyodwa bese kuvulwa namashopu amaphathi ezimota namagaraji alungisa izimota yabo manje abantu bajabulela khona lokho ukuthi uze umuntu esithi ye mina esami istendi sikhona lapha vele duze kwaba ngemva kwezitolo khona lapha ngemva kwamashopu okuyinto engahlambulukanga. So i-town planning yaselupane already vele mina kangisayipasisi kangiyipasisi khayelela into zakusasa. Hayi into zanamhlanje, hayi into zokujabulisa namhlanje.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 464 0318. Niyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Usanokhoza uthi linjani, mthokazi siyakhala ngeqhawe lethu. Yebo phela utsho umufi umnumzana Dumiso Dabengwa njalo uyasibingelela ke usano. UJohn Thomas uthi usibukele yena ekhona le eZambia. Hayi, ngizabala njalo eminye impiko yenu ngabona kwamanje isaginywe ngomakhalekhukhwini wami. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ukwetheswa kwamacala amatsha kumnumzana Julian Assange owaziza impiko efihlakeleyo okwaziwa ngokuthi iWikiLeaks isidanise abalwela ilungelo lokwethulwa kwempiko abantu bekhululekile labanye. Bathi amanye amacala awetheswayo ayafana nje lokwenziwa ngabantu izintatheli izindaba nsuku zonke nxa zisemsebenzini. Kodwa uhulumende uthi kamboni njengentatheli izindaba umnumzana Assange kodwa isephulamthetho ikakhulu owe-First Amendment. Ele Central Africa Republic lithi liphakathi kokukhalela abantu abangamashumi amahlanu ababulewe edolobheni eliduzane le-Chad ngabacatshangelwa ukuthi liqembu elwaziwa ngokuthi yi-3R. Njalo uhulumende walelo lizwe uthi kufanele iqembu leli lilethe abayibo ababulele laba bantu ukuze bajeziswe. Isililo lesi sizathatha insuku ezintathu njalo umanyano United Nations usulondoloza ukuthula kulindawo. I-3R le ibikwa ibizele umhlangano lezakhamizi yaphongudubula abantu nje mahlayana lesizathu singazakali. Omunye wabatshonileyo ngowesifazana wesonto yeRoma iNan obe leminyaka engamashumi ayisikhombisa lasikhombisa i-77. Kwezenzakala eMelika, umbukiso weZim Expo uqala namuhla edolobheni leChicago kwelemelika lapho kukhangelelwe ukuthi kuzaba labantu abaningi abazobukisa impahla yabo inengwe izizalwane zeZimbabwe. Njalo kule mncintiswano embalwa kanye lemidlalo yenguqu. uGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Osomabhizimusi abadabuka eZimbabwe bazavukisa impahla ejiyeneyo embukisweni lo lapho okuzakwenziwa khona umhlangano wabosomabhizimusi njalo kwenziwe umncintiswano wamantombazana weMiss Zimbabwe USA. Abadabuka kwele Zimbabwe bazavela emazweni akuqela eleMelika, eleCanada, eleBritane lamanye amazwe. Omunye wabaqondisi bombukiso lo, umnumzana Quite Ncube uthi njengenhlala yenza izithunywa zesigodlo seZimbabwe kwele Melika zizabe zinika abantu amaphepha aqhakathekileyo akuqela awokuzalwa lamapassports.
I-embassy sidlelana layo kakhulu iminyaka yonke sisenza izim expo. I-program yethu uzabona ukuthi i-program nge Friday emini nge Saturday ilanga lonke siyaba biza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate. Sishayisusi embassy e Washington DC sithi qithi ezim expo konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza ezim expo.
Kulabantu abaningi abathi sebethole inzuzo etshiyeneyo ngokuya embukisweni lo. Omunye wabo ngumnumzana Mandla Gumbo Mguquko.
Iyo ukuthi sihlangane abantu abase-America, like abantu abase-America lapho futhi lathi sibe siyahlangana sikhiphe isitresi zemsebenzini. So into e-right njengiyibonayo ukuthi into esihlanganisa abantu. Mina uzimix for, to be honest, ngathola a lot of friends and then for a lot of my business partners, yabo. Ngalawa ngumuntu othandayo like mina means entertainment. So ngathola like ama business partners, ngathola ama deals. I mean it's a lot of things you can gain from Izimex. For you find value abanye abantu kugcina selingabangani like for life, yabo. Sokungelo okumphathileyo lami ngile time kanye hayi. I wouldn't mind if I'm going to camp all the time. Ngokuthi I mean here and there ndawo kuhamba la usiyakhupha stress. Kulabanye abangakwanisiyo phela ukuhamba emakhaya abangela ama papers phela lapha. So the only time okwansi ukuba ligada ukuthi la ubona bekhaya ungani ufile ngani usekhaya even ungekho ekhaya. Yabo sizime expo la ukuthi indawo la yakufika ukutsha ngomoyo ukhohle la uxoxa ngesayini whatever isihloko sikhulumayo.
Umnumzana Hendza Msibanda uthi uthakazelela umdlalo wenguqu.
Ngathi in terms of umdlalo wenguqu kumnandi sibili ukuthi uhlane labanye uhlana labantu lama former players abeZimbabwe abaningi idlala likholise nje and amalokuze nama prizes akhona amahle kakhulu. Mina sengawini ama championships angu 2.
Unkosazana Musa wenkosi Ndlovu laye uthi uthanda umncintiswano wamantombazana lokudla kwesintu.
Kuhle ukubona amantombazana ekhaya nokuthi isikhathi esiningi sikhangelele ukuthi into yabantu amantombazana amahle kodwa ngosisi abafundileyo betshengisela lezi zinto abazenzayo behlezi elizweni laseMelika. Esikhathini esiningi kuya kuthi ngesikhathi sikaMiss Team USA balethe abahlabeleli abavela ekhaya. Ithuba lelo lalo lihle kwabantu ebantwini ababevele befeedbackhethe ukuthi bayekhona.
Okunye okuzakwenziwa lo nyaka embukisweni lo ngumncintiswano wabatshaya ingoma obizwa ngokuthi Clash of the Disc Jockeys. Ukudla kuzabe kunguTapuchiye. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Kwezomculo namhla sileqembu leBlack Mambazo lisithi lona abantwana.
Thina singabantwana. Abantwana I was trying to temper you. Was easy.
Chabalala, Lekambum, Lek Mambazo, Bati Abantuana. I was composed on Lala Zutan, the little Mkulo tea. It seemed to Lamasigo, you in Jela Mundu, Omyama Amele Island, Lisiabonga, Black Mambazo, Ramshengu, Chabalala. Manjege in Nangli, locally Setula, Amazri, Induzo, Gomuli, Omofim, Nomsana, Domiso, Dabenga, Oyam Cockel, Evangelis, Zapum, Jalo, Cockela, Butole, Zipra, Yescati, Sempi, and Gululego. Yena ochone izolo umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana nesentshamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uyaqala namhlanje eGweru. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.